eminyakeni yonke le edlulileyo umgabe engumuntu obusayo kwaziwa kakhulu njengomuntu olothando lwemihlangano le ephezulu eguqela abo-SADC, eguqela abo-African Union, eguqela o-United Nations. Lapho kuhlangana khona kulezi inkokheli ubizwa asabeli kulothando kakhulu emhlangano enjalo. Lokhu ukusuka emhlanganweni ungakapheli kuyakhombisa ukuthi ikhona into engajwayelekanga, ikhona inye into eyenzakeleyo okufanele ukuthi abantu bethuke ngayo. Akuhambisani nesimilo sakhe sokuthanda ukubonakala emhlanganweni emkhulu elabanye abakhokheli.
Lanxa ehamba nje umntu omdala umbone laphana onkomo uhambe ezihudula nje uhudula inyawo, kuyini okwehlulayo kanti ukuthi uhulumende azise uZulu nxa kuyikuthi kezwa kuhle?
Inkinga ekhona ukuthi uhulumende wakithi akalayo indaba okuthiwa yi-transparency or i-openness ngabakhokheli. Bathanda ukuthi benze angathi impila kahle kamongameli is a private issue. Kanti okweqiniso ukuphila kahle kumbe ukugula komuntu ongumongameli kuyinto okufanele yaziwe ngumphakathi ukuthi benze ama-decisions bekwazi ukuthi kanti umuntu osiphetheyo nje umuntu ongumongameli wethu uphile kongakanani emzimbeni lasengqondweni. Inkinga yokuthi uhulumende siwakwenza ngasonke isikhathi ukuthi kufanele asise ngempila kahle kamongameli, kanti kufanele abantu babelalo lolo lwazi ukuthi kwenzakalani kulaba abangama-public officials, kulaba abakhokhelayo. Esikuvamileyo kubona imibiko belandula lokhu belandula lokhu, kodwa kabakhiphi imibiko bechasisela uZulu ukuthi kwenzakalani. Iminyaka yonke le ephethe uhulumende uzitshengisele njengomuntu ukuthi yena ufuna ukubusa aze angene egodini.